Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party onkosazana Busi Moyo noSibongile Banda abasanda ukukhululwa ejele yemlondolozi kobulawayo ngemva kokusebenzela isigwebo sabo eseminyaka emithathu ukuze sizwe ukuthi abesifazana baphila njani emajele. UMabanda nguye umqalisi ziba.
Omama bathola nzima ejele. Kathesi omama sebebaningi kakhulu. Leqiniso lokuthi i-capacity imlondolozi eyinehlele ukuyithwala isidlulisi. Ngoba ukudla akusekho, kudliwa umfushwa ongela mafutha, isitshebo esingela mafutha. Ibhinzi ngamaganazi ezinye ezingavuthwa yeso. Impuphu yangikhona, impuphu emnyama esingakwaziyani. Laba abanye abaphansi amabhikla bayakhona ukuphenduka njalo emajele. Abantu laba balutshwana ukuthi angadala icala aphume aphile. Ngabe i-amnesty layo iyahlala phansi ikikhangelisise abantu bona labo ngoba amanye amatshwala angikhona abawenzanga beshisa kwaba yingozi eyabeshelayo akufanani lalaba ama-bitlers. Ama-bitlers uphuma ngoseptemba ngo-october sebuyeshi. Sikhuluma ngabantu bamadrugs, ngabantu babotefa, ngikhuluma amatshwala amancane amo-8 months abo-1 year sebelelizwe lokuthi ngamajoba e-dish. La bantu phansi abantu abasejele cela libamukeshi abaseduzane labo ukuthi umuntu lo aze abone indlela kungenxa yokubana uyabedingela abantwana okuya esishini kodwa abesecina esezibona esedale amacala ayiwo asemphathela phakathi.
Sake saxoxa lawe kuwona lo umsakazo usithi amalungelo akho awukholo lwesimuslim ayengananzwa ejele useseku-remand. Bekunjani kathesi?
Eharare kungcono ngoba kade bengangifoseli ukuzokhonza ichurches zabo kodwa ngapha emlondolozi besifoswa ukuya enkonzeni yangikhona ngesani. Kade ngihlalela kathana but kwesinye isikhathi kuzokuthiwa ngikhona kula muntu okumele ayekele ukungena inkonzo yangikhona. Azame ukukhuluma ukuthi mina phela libe wathi ngingumuslim. Impahla zokugqoka ngikhuluma kungekile 2 years ngisehlule ukukhuleka. Bengiphila ngokwenza ama-duas kodwa i-constitution yona inanza ngelo lokholo lomuntu. Ngoba kwesinye isikhathi wabezwa bephuluma besithi indozeni zama-right liyashiya phahla.
Wawusithi njalo bayasearch okungelanhlonipho labantu besifazane. Lokhu ebekwenza
like mina ngigqoka amandlazi ami kungenzakala ukuthi wakhohlwe kube kwathi uzashice kwesinye isikhathi bayathela ingubo ngamanzi kuphi emalangeni into adluleyo kube le yinye isearch eyinye ethi abantu balahlekelwa ngeviki bayakwanisa ukuthi baseshe bafayi bayakhipha ukudla bathi ukudla kakungeni emaseni kwesinye isikhathi bathathe amasaka okugeza kuthiwe akuvunyelwe ukugeza ngamasaka abanye manje babe belamaloshini amaloshini awuvunyelwe kungaba le yinye ivasini abangane bayayiso olela layo bayayithatha amakama ama-telcom bayathatha okokuthi bakutshela yana lapha aguqa ntela nxa uyaguqela umzukulu wakho kele ukuguqa uyabe suphambani ipanitho sosuyagezisa ama-tre
ye ngomzukulutsho ubani
ugadi uyabeyisazia
kodwa ngabawuphi umhlobo
amandebele khona avala angabona angu-4 or 5 umhlobo wakhonayo oyedwa nje umndebele ongani uleyo sundlane esingamkhonayo njalo into engimangalisayo laba amashona anga ababehave njengamashona eHarare lapho esasivele khona esiburu. Angikwazi ukuthi buhlungu bani nolunye abanye abalalo phezu kwethu ngendlela esiphila khona sibuya sipeshela sitandani kodwa siphumile singabathilileyo bekunzima ukuthi imbhida yesisikhathi ikhayo yaphela amabhuso amachongololo bazasebefake emdizeni kunjalo ngizadlala ikhethi ukuya kwamagundwane bamachongololo lahla khatshana ngoba ungayekela kuyabe kungalaplani lakwesinye isikhathi ade bebuya amavisit befike alise maye ezibengene ngo-1 befike bonakale ngama-9 sibabone ngo-1 kwesinye isikhathi bacothi bengabonanga.
Ungathini ngokufica sokule ngxabano kubandla lakho le-MRP?
Kubuhlungu khona khuyana ngoba sokubuyele sokukhanya abantu bathi naso sasisenza izipuni zokukapula ithukela befake enkomithini bona laba abayibasebengani badabukana labanye thina sikwazi ukuthi uhamba njani asikakuzwa.
Uzaqhubeka uphatheka kwezombusazwe?
Ukuqhubeka ngiyaqhubeka ngaze ngibe nesabuyele ngizele ebunzimeni okungaka siyaphambili.
Kuyini okhangelela ukukwenza?
Bengifisa kuphela ukuqhubeka ngebhizinisi yami nangathola kahle imali njalo ngingathola umsebenzi onganceda lapho kuyabe ku-right.
Kodwa ibhizinisi wawusenzani?
Angangithengisi ndinganitshengiyakhile uyishopu angikwazi but iy'mpahla zasendlini kukhanya kuchitheke okuningi ngezigqoko khanya kuswela vele into eziningi kukhanya kuchithekile.
Kwangela muntu okukukhangelela? Lo unkosazana Busimoyo, ilunga lemthokazi Republic Party, sizwe njalo omunye wakhe, unkosazana Sibongile Banda, basanda ukukhululwa ejele emlondolozi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.